sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 9 Mpandula 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amazwi omkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai awukuthi iGugurahundi yabangelwa yini asecunule abaningi.
Kanti abantu bemathwende midlands abama-victims eGugurahundi kwakumele badefende wapha amaZimbabweni, bewadefendelani, bewadefenda kuthela.
Amafutha ezimota asesilela elizweni kulandela ukwehla kwesisindo semali yohlobo lwama-bond note.
Ubhoda amagaraji wonke akototali kungabona vele lilodwa lingela ngosibe kwazi ukuthi wonke kahala futhi phakathi kolunye uhlupho inhlanhla nje ukuthi ifuel lozingena ku-black market.
Ozithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukhangelelwe ukugcotshwa ngolwesibili oluzayo eZimbabwe International Trade Fair. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amazwi omkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai owukuthi iGugurahundi yabangelwa ukukhethana kwemihlobo aqhubeka esolwa ngabaningi. UTsvangirai wethulela amazwi ngempela sonto edluleyo emhlanganweni wamabandla akumanyano we-MDC Alliance. La mazwi abanye bathi ayiqondiswe kumsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe owayengekho embuthanweni lo. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Ngqabutho Mabhena ulobele umnumzana Tsvangirai incwadi ekhonona ngamazwi la. Sixoxe laye saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele kuthene aze yalobela incwadi.
Uthe sefikake kobulawayo sibonile lokuthi abantu kade bekhona kodwa kade ongagcwalanga njengeminyakeni. Wasekhipha ke istatement inkulumo yokuthi okwenza ukuthi kube le Gugurahundi yokuthi abantu bapromota i-tribalism, i-ethnicity, bangadefendi amaZimbabweans wonke. Umbuzo esizibuza wona yokuthi nxa izizalwane zaseZimbabwe zahamba empini zisiyalwela inkululeko. Ngo-1980 abasemathebeland le Midlands bavotela izaphu. IGugurahundi yaqala ngo-1983. Kanti abantu bemathebeland le Midlands abama-victims eGugurahundi kwakumele badefende wapha amaZimbabweans, bewadefendelani, bewadefenda kutheni. Ngoba indaba yeGugurahundi yindaba yeZANU-PF eyayilwisana leZaphu yathumela iGugurahundi eMidlands leMathebeleland. Yikho sibona inkulumo kaMorgan Tsvangirai kayiqondanga. Ukumbhalela ke kwami incwadi kuyikumqondisa ukuthi angaphindi inkulumo enjalo ayikhulume nxa engelalwazi lokuthi indaba yeGugurahundi isukela kuyo.
Sizwa kuthiwa uthole impendulo, ungasitshela ngamafitshane ukuthi impendulo yakhona kuthiwani?
Impendulo engiyitholileyo ngoba nje bengaqondanga mina kodwa besibhalwa nje ingani ibhalelwa uZulu wonke. Ithi yona akumelanga sixabane ngendaba zokuthi ubani ngumhlobo bani, abantu lobulindebele lobulidonga ulalo ilungelo lokuba ngumongameli. Kodwa ke abakuphazamisayo abakungananzeliyo ukuthi indaba yonke lapho ukuxabana kwayo kawusikho ukuxabana kokuthi babanga okomhlobo. Ukuxabana kwabo babanga i-strategy le-tactics ukuthi udaba ka-2018 kumele balubambe njani. Bese belahleka ukuzwisisa ukuthi inkulumo zabo ezibaxabanisayo yiziphi. Bese befaka indaba ye-tribalism ongamelanga ivele ingene phakathi. Yikho nakhona futhi engutshele lo okhulumela uMorgan Tsvangirai ukuthi liyalahleka nxa ngoba kungakhuluma uThokozani Khuphe ngoba ebeyemathebeleland sekuyindaba ye-tribalism. Kodwa ke nxa kufakwa uNelson Chamisa, kufakwa omduri besiba ngo-deputy president be-MDCT, akuso tribalism bona bakubona kwinto eqondileyo. So ke sibakutshela khona ukuthi akumelanga nxa bexabana kumbe nxa bekhankasa basebenzise i-tribalism lapho evele ingangeni khona. Bona kabahlale phansi noThokozani Khuphe balungise into zabo ezibaxabanisayo basekele thina singama victims of ground sizazilungisela indaba ye ground nxa isikade sifikile.
Hello ke ngumnumzana Nqaba uThoni Nicholas Mabhena isizalane seZimbabwe bekhuluma le studio 7 ese South Africa. Lokhu sekudaba olufanayo udaba lomaphepha agcona umongameli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai encoma umsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe ahazwe edolobheni leGwanda ngeviki edluleyo elokhu edida ingqondo zabasekeli baleli bandla. Abanye bathi le yimisebenzi yezanu PF kodwa abanye abafana lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeGwanda umnumzana bekezela maduma afuzwayo bathi kukhona ukuchaya amanzi kudaba lolo.
Sabona sila igcwele esitradini ikakhulu phambi kweofisi ye-MDCT yena leyana.
Ubona abantu khona ngapho eGwanda bathini kakhulu abasekeli bebandla le-MDCT bayakusekela yini lokho ukwenzakele?
Okwamaqini thina sikhulumisana labo thina abanye esingekho phakathi kwakhona ku-divided. Kulabanye ababeliva ukuthi amaphepha lawana aphume kwabanye babo ngoba bayasho abanye ukuthi kulabanye abasuka ngomgqibelo baya kobulawayo kodwa abafikanga kulontshi ye-Alliance kodwa babesukile eGwanda. So bacabanga ukuthi kungaba yibo ababesiyathatha lawo maflyer bese wajika nga. Bese kusiba labanye abayalayo bethi no, indaba yamaflyer le ingabe ingumsebenzi weZanu PF le-CIO ngoba balokhu yenza izinto ngazena lezo ndlela kwaningi ukuthi kuphonge ukuvuka kuqhaywa ama-flyers egcwele indawo yonke ku-10-10 kudingisele ukuthi avele ngabhathi ukuthi uyalandeli sithi ubonta hhayi kungabe kuyikwenza kwezanu PF. So ku-divided okwakhathesi ngoba ikakhulu khona phakathi ku-MDCT kusaselokwehlukana abanye besithi i-Alliance right abanye besithi kangikho right. So there is kungaba le possibility yokuthi ama-flyers lawo made angabe asuka phakathi or kuyisandla esingaphandle.
Kodwa wena ngokubona kwakho kule mpawu yini ezikhomba ukubana amagwaliba lawo avela kubasekeli bebandla?
Ngowami umbono ngingakubeka kahle sibili ngowami umbono ngendlela into ezini ngayo lanxa ukuxoxisana nje labanye abasebenzeli be-MDCT kungaba lethuba eliningi ukuthi ama-flyers lawo asuka phakathi kwawo kube lamathuba amalutshwane ukuthi engabe asuka phandle. Ngithi amathuba okuthi angabe maningi ukuthi asuka phakathi angabe maningi ngenxa yokuthi esikutholayo kwampa eGwanda abaningi abavumelani lokuthi infact emakhebeni South abavumelani lokuthi i-MDC kancube iphiwe ama-seat okungani iyawaphiwa ku-Alliance Agreement besithi MDC kancoba kunanto ekade iyenza bona bebevele sebesebenza ku-ground. So akwenza ukuthi bethi besebenza besiya bezethathelwa ama-seat anikwa abantu akade bengayenzi lutho.
Alo-ke ngumnumzana bekezela maduma afuzwayo isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeGwanda ubexoxa le studio 7 ekhona le eGwanda. Amafutha ezimoto asesilela elizweni kulandela ukwehla kwesisindo semali yohlobo lwama-bond notes. Ama-bond notes ayethiwa azaba isisindo sawo sizakuba nguchiki lobhanqa le-dollar le-Melika kodwa isisindo salimali siqhubeka sisehla okokuthi abanye sebethengisa limali ngesisindo esiyingxenye ye-dollar. Sixoxelo somabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kambe lapha eZimbabwe sesilohlupho uyakhumbula qoqa sazo ungibuza ngokuthi ama-civil servant aphiwe imali. Lami ngikwazisa ukuthi kusukisela ngo-August lapho esiyaqeda ukubabhadala ilizwe liyabe lingasela mali. So kufikile khonapho imali yokuthenga ifiweli isishota eZimbabwe okubangela ukuthi emadorobheni enjengakobulawayo leHarare lama-cues amafiweli lapho ethe yatholakala khona. Kodwa ungathola kungela kuyabe kusitsho ukuthi kabalayo bayakwazisa ukuthi simelele i-delivery kayikabuyi. Uyazibona nje imoto zibuya qoqo ethi ukuthi hayi silindele ifuweni. Ubhoda amagaraji wonke akototali ungabona vele lilodwa lingela ohlibe kwazi ukuthi wonke kala. Esiphakathi kolunye uhlupho. Inhlanhla nje ukuthi ifuweli lothi ingena ku-black market. Xa ingena ku-black market alukhanyi kangako lolo hlupho.
Sizwa abanye besithi okunye okungaba kubangela ukubana kube le dubo lokuswelakala kwamafutha ezimota ipetrol yikuthi isisindo sebond note sesiwe kakhulu nxa kuqathaniswa ledola lemelika. Kungakuliqiniso yini lo?
Kuliqiniso ukuthi isisindo sebond note sesiwile kakhulu uqathanisa ledola leAmerica, ngoba ungabona into eziningi sezikhwela kakhulu. Ngingakunika i-example, bengiyethenga idipa lakhondithenga efekali beliyi-$100 ngikhonapho nje bahle bathi kabalikhwele libe yi-$150 okuyikutsho ukuthi hhayi i-bond note isiwile. Vele yayiveliwile, uyakhumbula lapha esiyithenga khona emkambo e-black market vele bebeyenza i-70 cents, kutho ukuthi ngezinye indlela sikuma between 50 to 60 cents i-value ye-bond note. Kakusasebenzeki.
Alo-ke ngumnumzana Albert Mhlanga, usomabhizimusi ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala kubembula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Lizakhumbula ukubana ngeviki edluleyo besilengcwethi kwezamasiko njalo engusobhuku wenketa village eLoagwelo umnumzana Matthew Nketa. Sixoxa ngemizamo abayenzayo yokuvuselela amasiko esintu kulesi sigaba. Ekuqhubekeni kwengxoxo yethu namhla siqale ngokubuza uNketa ukuthi kanti ubuhosana bona bufundelwa njani.
Ubuhosana abufundelwa yi-spiritual program ebakhona njengayo idlozi. Umuntu eza kuphunywa lidlozi, kunedlozi lobuhosana, kunedlozi elokwelapha, elokuba yinyanga, kodwa-ke kuphuma emuntwini ngokuthanda kwemvelo.
Nxa licela izulu khona ngapho enkabazwe kahle kahle liya ngaphi?
Kuyiwa emtolo ngokohlelo lwesintu, kodwa ngokohlelo lwesikrestu ayabuthana amakrestu lapho abe ekhethe khona babuthane bacele. Khonokho kuyake kusincedise nxa siphumile sakwenza, ikakhulu ngokohlelo lwesintu iganga lethu lingcolile, igcwele amalembu abothelwayo ngabantu abagangileyo esigabeni. Kube sekusiba le mvunulo ezinga lunganga abantu abahamba bezibophele ezihlahleni futhi. Konke lokho singakukhuculula nezindlu zabothekwani, sikhuculule sigqibele lamathambo. Imvelo ijwayele ukuphendula endaweni yakithi eLoagwelo, singakwenza ngakuhle khonokho isikhathi sisekhona. Kuyasilithole izulu lokuphilisa abantu, singabi ngabantu bokuhlala sinedwa yithe.
Ukhuluma ngendlu kathekwane, kuyini? NguThekwane iyona engiyaziyo mpela.
Yiyo kanye leli hleli lodwa.
Liyabe lichitachita indlu yayo, kuyabe kuhambe njani kona?
Esintwini kulenkolelo yokuthi uThekwane ubutha yonke into, ubutha lezinto ezivala izulu kanye lezikhova izindlu zazo lezinkozi. Ngalesi sikhathi isikhathi sokuhamba sikwethula konke lokhuyana, kutshisa amathambo siwagqibela. Imvelo ekaNkulunkulu lomvelinqangi wadala lumhlaba ibe klini, ngoba ingaba klini sikhuphe zonke lezo zinto liyana kuphi.
Nxa lithe lachitha indlu kaThekwane sobhuku, uThekwane yena sehlala ngaphi manje?
Uzabuyela lapho azahlala khona Ntunga, ngoba-ke kuvele esikweni kwakuthithi ngalesi sikhathi kuchithachithwe izindlu zazo zonke lezo nyoka. Asikwazi ukuthi kudala babehlala ngaphi, kodwa lathi silandele isiko labadala.
Ngezinye indlela singathi esintwini uThekwane yinyoni embi efana nje lesikofa.
Ya, kulenkolelo yonaleyo imbi khonapha ngathi ufike ezidlekeni zazo. Asikwazi ukuthi sazizwanani njani lezulu, kodwa sakhulu abadala besithi ziyachithwa ngalesikhathi.
Sesike sezwa abomkhathi kuluma ngokuthi ngomnyaka ozayo kulakho ukungabile izulu elaneleyo. Ukucela izulu elikhuluma ngakho lingaba lilandela na leyo mbiko kumbe lenzokweni okungelani lembiko le.
Lokhu kwenzakala minyaka leminyaka. Ngokwesintu ngesadabuka vele kusenziwa mnyaka ngemnyaka abomkhathi babe beqondile ngabe sicebisa khonokho ngoba kuzasifaka esigabeni sokuthi lungiselele inhlanyelo zokuhlanyela abantu kabakhuthaze emavillageini kugrassroots ukuthi abahlanyele ama-small grains kuze ama-small grain crops ayaresista ilanga kunokuthi utshaye i-eka yonke umumbu kungangcono ukuthi i-eka uthi hafumbi hafu ndumba hafu zuvu njalo ugabanise la ama-small grains ethetha ofoko laba abanye bayasicupha isishwala kathesi ngoba sizefinitheka kakhulu le nyaka bayivunile kithi la.
Siyake sibone abanye umuntu uyabe eyinyanga uthole eselahle amathambo waya echeche esengumprofita. Abanye umuntu uyabe nguprofita echeche uthole eseyinyanga. Kuyabe kukambe njani kona?
Osegukukela esikrestini ezakudlala zembatho zesintu kuqakathekile ukuthi azigcele angahambi ezitshathike ezicukwini ngoba ziyizikhonkwane ezinhle.
Hayi siyabonga sobhuku bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngibonge kakhulu Ntunga.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lengcwethi kwezamasiko njalo engusobhuku weNketa Village eLower Gwelo umnumzana Matthew Nketa. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Gukama
Namle
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 Lam Shweshwe
Namle La Nampawa Fowembula.
Hayi siyabonga Ntungamili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lesikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo kulandela ilanga lokugcotshwa kwakhe njengenkosi yamaNdebele ngolwesibili eZimbabwe International Trade Fair. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba Gade njalo ngibonge labalaleli bonke bakomthakazi abalaleleyo.
Ungasitshela ngomcimbi omkhulu lo elukhangeleleyo ngolwesibili ukuthi amalungiselelo akhona ahamba njani kwakathesi?
Ngithanda ukwazisa uZulu wonke wakomthakazi, ngithande njalo futhi lokumusa uZulu wonke wakomthakazi ukuthi mhla ka 12 September sizabe sise Zimbabwe International Trade Fair lapho okuzabe kugcotshwa khona inkosi umzilikazi wesibili lapho inkosi umzilikazi wesibili azaqala khona ukusebenza. Sicela uZulu wonke wakomthwakazi ukuthi eze kumcimbi lowo azogcoba azobona inkosi yabo iqala umsebenzi. Amalungiselelo kasi ahamba kakhulu.
Bakhona yini abakuhulumende elibanxusileyo?
Sinxusile baba saze sanxusa kanye laye umongameli uPresident Robert Mugabe ukuthi nxa elethuba angabuya laye azobona inkosi yakithi igcotshwa. Sinxusile amazwe amaningi kakhulu awomhlaba wonke ukuthi labo nxa bengathumela abameli babo nxa bengazibuya bona futhi labo kulungile. Izincwadi zonke zihambile sikulethemba lokuthi izabe silabo abameli babo kanye labo.
Bakhona yini abavela eSouth Africa elibanxusileyo abakokhumalo?
Bonke baba banxusiwe. Sibe sikhona ngale kuvike phelileyo kuhlangane lezinduna eziningi khona ngale zinxusiwe zonke ngisho leze Botswana zinxusiwe izinduna ukuthi zize baba. Wonke umuntu baba unxusiwe ukuthi eze
njengoba sike sezwa abanye abakokhumalo bengani bayakhonona lubona ke babe bekhona
baba senxuse wonke uzulu wakomthwakazi kanye lawo amantunga wonke kanye nabonabo abangani bayasola ukuthi yonale inkosi ingabekwa bonke banxusiwe baba bakhangelelwe ukuthi babe khona siyakwazi ukuthi khona baba kukhona ukuba lemihawu kukhona uyazi ukucilelelana phansi njengezimulini sonke siyakwazi kukhona lokho kodwa ke nanku umsebenzi wesizwe banxusiwe bonke kunxuswe wonke umuntu ukuthi akeze azobona umthwakazi njalo ehlangene umthwakazi evuka
ngobani kahle kahle abakhiphe imali yokuthi kuphumelele
aba into leyi iphethwe ngabantu bakomthwakazi abantu bekhupha amadola bekhupha ama-50 cents bekhupha ngitsho amasente ayadivelayo umcimbi wonke lo uthwelwe nguzulu wakomthwakazi akukho ngitsho senti elivele komunye umuntu ngaphandle kukazulu kamthwakazi uzulu nguye ozenzele yona lomsebenzi nguye oziphathele yona lomsebenzi ngumsebenzi wabo
kanti kungani umcimbi lo ungenziwanga lapho okuyake kwenziwe khona umgubho wenkosi
baba ngale sithanda ukuthi sithandisele kuhle abantu bakomthwakazi emsahlindlela lapho kuyake kukhunjulwe khona inkosi umzilikazi laphana kuyabe kukhunjulwa inkosi umzilikazi yikho-ke ayisiyo indawo yokuthi abantu bangagcobela khona inkosi lapho inkosi eyaphumula nje khona izihambela nje ayisikho lasemzini wayo so-ke yikho-ke akumele kwehlukaniswe-ke lokho ukuthi hhayi inkosi kayigcotshelwa ngale lapho kwaphumula khona umzilikazi inkosi iyagcotshwa loba ngaphi kodwa-ke ngale kuyisikhumbuzo kuzahlala kunjalo kuyivele kuyindawo okukhunjulelwa khona umzilikazi kodwa-ke ngibona futhi le nkosi ivele iza kutshintsha khonokho inkosi masikhona ngoba kumele umzilikazi ayekhunjulelwa emzini wakhe ngeke ayikhunjulelwa lapho aphumula nje khona ukwenzela ukuthi abantu sebesithi ba khumbulela khona yena kade indoda kade lo muzi wayo kumele zonke into lezo ziqondise inkosi yonale eza kuba khona ezaqala ukusebenza ngolwesibili mhlaka 12 September lo nyaka
hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu ungavalelisa uZulu
ngithanda ukuthi ngivalelise uZulu ngisithi mazulu amahle mthwakazi omuhle nabondlela zimhlophe ngithi lisale kahle lingakhohlwa ukuthi umcimbi wena omkhulu eyiwona lina eliwukhiphele nje lezimali zenu eliwukhuphele nje lezifuyo zenu eliwukhuphele nje yonke into eliyikhuphileyo ukuthi ukhona njalo kuya phambili mhlaka 12 September ngolwesibili uyenalo obuyayo lwesibili sithi sonke kasitheni gwaqa enkundleni e-trade fair kobulawayo siyabonga mthakazi omuhle
hayi lathi sibongile lo-ke ngumnumzana Greta Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Raphael Stanley Khumalo ozithi yena inkosi yamaNdebele ebesixoxelayo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz
Okwamanje ke sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa loNkosazana Beatrice Mathuthu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana abeZimbabwe abahlala kwele South Africa, iZim Imbokodo. Sicubungula ukuthi abesifazana abeZimbabwe basukumela phezulu yini ukuthi labo belungise amaphepha abo okuhlala kwele South Africa ngokusemthethweni. Siyakwamukela kuhlelo.
Okay.
Likhuthaza njani abesifazana ukuthi labo bephatheke kulolu hlelo?
Into yokuqala nje ngingathanda ukuthi ngiyabonga kuhulumeni weSouth Africa lomnyango wezasekhaya ngokuthi baphinde basikhumbule bavuselele la maphemithi okuyinto besihluphe omama abaningi. Sikwamukela ngezandla ezimhlophe. Siyabonga kumama uHlengweni Khize, sithi viva Mbokodo. Njengoba lento i-apply online njengalokho bekusenziwa ngo-2014, sibone omama abaningi bedliwa izimali zabo, abantu bethi baba-aplayela online bebabhadalisa izimali ezisukela ku-R150 entweni umuntu angazenzela yona efonini, lobo ongacela omunye umuntu akwenzele yona, anyone ole access to internet engakwenza. Sibangayi ebantwini abazobabhadalisa ukuba sifikele amafomu online. IVizima Imbokodo ikhona ukusiza omama abangenelisiyo ukuzifilela amafomu, abathintane nathi sibasize ukufila lawo mafomu online.
Yona imbangela yikuyini ukuthi abesifazana babe lohlupho ukuthi bebhale lokho okufunekayo encwadini lesi?
Ungananzelela abantu abaningi abalama permits lawa ngabomama abasebenza emakitchen, abantu abafundileyo enough abaningi abawasebenzisi la zange bawa-apply ama-DZP because bebevele belawo ama-permit wabo ama-critical skills. So abantu abaningi abasebenzisa la ama-permit ngomama nje abazisebenzela emakitchen, othole ukuthi le mfundo yethu ayikho ngako okuthini sesingazibe sibe kwazi ukufila lezi zinto online. Kakhulu uzothola ukuthi omunye umama une-56 years, awucabanga ukuthi umama une-56 years unefoni mhlawumbe yokufona nje, even la ku-WhatsApp nje awazi nokuthi ungenwa kanjani ngoba usebenzele kishini kodwa leyo payment unayo. Lokho akutsho ukuthi somele uthi yena angasakwazi ukufila amafomu ngoba ekhulile njalo engalayo lulwazi olupheleleyo ngokuthi kufilwa kanjani. Abaningi abantu asebezifuna incwadi kodwa unfortunately incwadi lezi kulokhu ku-aplaya laba abavele be-aplaye ngalesiya sikhathi ngo-2010. So ngangokuthi abafilayo nje sokuyilabo vele abavele belazo, futhi abantu abaningi esikhathi kuthiwa asi-aplayeni ngo-2010 ngicabanga ukuthi bazange baye kuyo-aplaya. So abantu abaningi ngapha kithi esayidini lethu omama esilabe sesibabonile balama permit lawa, abaningi basebenza emakhishini, abanye basebenza ema-restaurant. So laba abadinga ama-critical skills sebenzi le-skilled asilabo kangako. I think uma ngingaphambanisi laba-2 kuphela athofa bomama bafika 86.
Manje lizabazisa njani laba abesifazane ukuthi liyabanceda?
Sifuna wonke umuntu ongumama, loba ungumama ulesihlobo sakho wena ulayo leyo phemithi, ulesihlobo sakho saziyo esilaleyo phemithi esingumama esifuna usizo, noma ngubani olalele ngalesi sikhathi olomama ozofuna usizo, siyacela ukuthi babalayele kuVizima Imbokodo. Like sila lapho sitholakala khona abantu bakho, sikhona kuFacebook ipage lethu lithi I am a woman ngilimbokodo, lalapho futhi sizochiya imininingwane yokuthi ma ufuna ukusithola ke sihlale phansi sikhulume sifile amafomu la ukhona senza kanjani. Then sile website www.vizimimbokodo.com.co.za. So abale access ye website bangaya lapho, abale access ye Facebook bengaya ekhasini be Facebook.
Lalilungiselele yini lokhu kumbe kathesi umuntu ongalancwadi ezifunekayo ukuthi abuye lazo ukuzolungisa la maphepha isikhathi siyabe sesimchile?
Isikhathi esisiphiweyo kusukela mhla ka-15 kusiyafika mhla ka-30 November. Umnyaka wonke lo since siqale inhlangano yeVizima Imbokodo, omama ikakhulu esilabo lapha kuMbokodo besivele sibatshele ukuthi imphumela yokuthi kuzokwenziwani ngama-permit isingamenyezelwa noma yini. Umuntu kahlale le ncwadi yomsebenzi ela i-passport lakhe elakho konke okuzodingeka, njalo sibe even le mali besisazi ukuthi kuzoba le mali ezofuneka ngoba besigcine si-apply ngama-R870 sikwazi ukuthi okungenzeka ukuthi ibe yileyo kumbe idlule. Kodwa sizimisele futhi ukusiza kulaba abathi hayi bathi imincwa zethu azihlangani kanje kanje, sibone ukuthi sisizana kanjani. Loba ungumama ungasebenzi ungela mali yokuthi u-aplaye leyo efunekayo, please sondela eduze sibone ukuthi sisizana kanjani.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Beatrice Mathuthu, isiphathamandla senhlanganiso iZim Imbokodo. Sixoxelayo ekhonale eSouth Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga ke Sithandekile. Inzwi sakamaqondana shabalala rhythm besidubela uhlelo kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye izenhloko ebesilazo ukuhlelo lethulwa lamhlanje. Amazwi omkhokheli we-MDC team Mnumzana Morgan Tswangirai awukuthi igugu rawundi yabangelwa yini asecunule abanengi. Amafutha ezimota asesilela elizweni kulandela ukwehla kwesisindo semali yohlobo lwama-bond notes. Ozithi inkosi yamaNdebele uMnumzana Stanley Raphael Khumalo okhangelelwe ukugcotshwa ngolwesibili oluzayo eZimbabwe International Trade Fair, igama uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.